phambili uJehova uthi nimele yini dlulelani phambili phakamisa intonga yakho yelula isandla sakho ngaphezu kolwandle ulidabule ngaphakathi ama-Israyeli edlule khangela ngizomisa inhliziyo yabaseGibhithe ukuze bangene nela mina ngidunyiswe
Sindayo elizweni lenu.